Endabeni zethu lamhlanje lilo Praxedis Jeremiah. Uhulumende weZimbabwe uthi lanxa kulenkuthazo yokuthi asebenze ezimele amankampani akhe angatholi inzuzo i-privatization akasoze afa akwenza lokho kubhanga le The People's Own Savings Bank LPOSB. I-MDC isilobele umlawuli wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mdenda ikhonona ngokwethuselwa okwenziwe amalunga ayo edale lePhalamende ukuthi angalokothi ahoze umongameli Robert Mugabe. Inhlanganiso yelwela ilungelo labezindaba iyemisa isole kakhulu amazwi kamongameli Robert Mugabe ngokwethusela intatheli izindaba ngemva kokubika ngebandla elila kokwethulwa likhokhelwa ngowake waba ngumsekeli wakhe unkosikazi Joyce Mujuru. Live Talk namhlanje sikhangela umbiko obalwe ngumongameli Robert Mugabe ephinda awubale ngenyanga edluleyo engaboni lokuthi uyawuphinda. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM kumbe 4930 laku-15455 shortwave.